Ngesikhathi intambo ogatsha lwembuso yezabelo umnumzana July Moyo uthumele iqula labacubunguli kukhansili yedolobho lakobulawayo ngeviki edlileyo ukuzophenya ukuxotshwa umsebenzi kukamabhalane omkhulu wekhansili uTom Clark. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaza ngokusebenza kwale ikhomishini.
Baqala umsebenzi ngolwesihlanu, mina uTom Clark lo deputy mayor isibuzo imbuzo ngolwesihlanu, kwasokulandela ama-managers ngomgqibelo. Okwathi-ke ngesonto basebiza-ke ama-councillors bagqiba umsebenzi wabo ngomvulo ekuseni, sebebuyele eHarare bathi sebesiyalungisa-ke i-report leyo abazayinikeza ominister ukuthi bona kuyini abakutholileyo.
Kusenjalo namhlanje abedale ele-Eldermans Forum bahlangane lomeya uMguni bebuzisisa ngokwenzakalayo lokuthi iqula labacubunguli lisebenze njani. Umgcini sihlalo we-Eldermans Forum u-Elderman Phineas Ndlovu uthi basuthisekile ngabakuthole kuMguni.
Ubuyile wazohlangana lathi wasethulela konke okwenzakalayo.
UNdlovu uthi njengabadala bedolobho sebelinde impumela yophenyo kumalanga ambalwa alandelayo.
Indaba le isisemacourts, isikuminister of local government, ngileqiniso lokuthi lizwile ukuthi uminister of local government uthumezele iteam ukuthi bazocubungula lokhu okuvelileyo phakathi komzwa kobulawayo. Thina ke sesikuzwile, esesitshelile, simphile kumbe siziphile lathi lelo thuba lokuthi simelele ukuthi kuphumani emthethweni lakuministry. Ngemva kwalokho, nxa imisebenzi yonke le isenziwe, kayisikho ukuthi thina sesiphelele lapho. Njengama-aldermen akobulawayo sizaqhubekela phambili hlolisisa khona okokwenzakeleyo, but asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho.
U-Elderman David Ndlovu uvumelane lo Ndlovu ethi basalinde impumela yophenyo lukahulumende.
So njengoba etshilo uchairman ukuthi i-due process are being done, so sisamele outcome ye-due processes as outlined by the mayor ebesilayela.
U-Elderman Phineas Ndlovu, uDavid Ndlovu, uBathandi Mpofu, u-Ephraim Ncube, u-Amen Mpofu, uLord Siziba, uNomen Hlabano, u-Elmon Mpofu, uDennis Ndlovu, u-Abednico Nyathi, uMatson Hlalo, uGideon Mangena, uColette Ndlovu, loRafa Moyo, yibo abangene umhlangano walamuhla lomeya wedolobho. Abadala bedolobho bathe ukuxokozela okwenzakala kobulawayo abakufuni, abakusekeli njalo abakuthandi. Ngakho ke bathanda ukuthatha leli thuba ukuxolisa kuzakhamizi zaleli dolobho lelizwe jikelele. Bachaze njalo ukuba lokhu okufunwa izakhamizi abakho yikho balinde impumela yophenyo bazathi sebebona ukuba bathathe nyathela bani ngemva kwempumela yophenyo. Phakathi kwamaviki amabili edluleyo kube lokuxokozela lokufuthelana kuphoselwana amazwi amabi phakathi kukamsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami lo town clerk uDube ecala ngokungaphathi kuhle umsebenzi wakhe kanye lokuphatheka kunkohlakalo wamlobela incwadi yokumxotsha umsebenzi bakhiya lehofisi yakhe bathatha amakhiye. Lokhu kubangele ukuxokozela lokufuthelana edolobheni leli. Abanye besekela uDube bethi engaxotshwa umsebenzi lwagcina udaba lwakhona solungolokuxasana lemihlobo okwenze uhulumende athumele iqula ukuzophenya imbangela yokuxokozela kobulawayo. Leli qula ligqibe uphenyo lolu izolo njalo selibuyele eHarare. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.